sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe ke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe njalo etshwatike indodana yakhe ephahlweni lwendlu lapho kade ehlala khona okweminyaka elithumi lanye.
Ngowami umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelelwe uhlangana lenhloko kahulumende eBrithani umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazaphatha indaba ezijeneyo ezibalisa eZimbabwe.
Ukuzwa kwamnumzana Ramaphosa kwelaseBrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa.
Kulezakhamizi kobulawayo esezisungule uhlelo lokusungula umsakazo wabasakhulayo oluzaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo.
Siyakhanga singakhangela ukuthi kona ikakhulu ku-artist sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi kona bazifice labo sebephakathi kwe-programu zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe okwamalanga ambalwa njalo etshwatike indodana yakhe ephahleni lwendlu okweminyaka elithumi lane. Umbiko owethulwe ngamapholisa izolo uthi abantu bengalaleli amahungahunga ngodaba lolu ngoba beza kwethula okuyikho okwenzakalayo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba ugogo Plaxedis Mahlahla welokitshi leZengeza ufelwe ngumkakhe kumaviki amabili asanda kwedlula wazihlalela lesidumbu okwamalanga ambalwa saze sawonakala. Kutholakale njalo indodana yakhe uGrant oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 esephahleni lwendlu lapho abikwa ubehlala khona okweminyaka elithumi lane 14 emanikiniki inwele lendevu zingamahlahla njalo lenzipho zizinde okwesabekayo. Omakhelwane babikwa besithi uGrant bagcina ukumbona ngemva kweminyaka elithumi lane. Amapholisa athi abuzisisa ugogo Mahlahla okwenzakalayo kodwa kazange abotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Wajabi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowami umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi njalo uye ubezama ngakho konke okusemandleni amaqhinga wonke ukuthi azame ukuthi akufike ukuthi kungaze kweneliseka ukuthi kufike isikhathi sokubana kube lomuntu ozakwenelisa ukuthi aza akubone noma akuvumbulule lokakwenzayo okutshengisela sobala ukuthi yinto abekade yazi njalo yinto ebekade misele uqhubekela phambili layo elokho eyifihla ukati ke kuze kwafika lelo langa uke kwagcina ukuvumbuluka yonke into.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani amapholisa ukuthi aphume lodaba oluyilo olwenzakalayo kumele baqale ngapi lapha njengoba sisazi ukuthi amapholisa kawavunyelwa ukuthi aye enyangeni ayebuza ukuthi kuhamba njani?
Insumansumani yendaba insinda baphendule lindaba babugande ngoba njengoba sicho ukuthi indaba ezinje izinto ezifana lobuthakathi zinzima kakhulu kakhulukazi ngenxa yokuthi amapolisa sobantu bangahamba ezinyangeni bethi bayacha amadambo noma bangabiza ohafafa abaprofiti ukuthi bezokhuluma ukuthi uhamba njani. Indlela engibona ukuthi osekufanele ukuthi amapolisa baqale ngayo ukuqala ngiyokuthi kufanele ukuthi bathi babe clear nge-identification yakhe lomlisa lo ukuthi ngempela ngempela yena ongubani okokuqala. Okungangokuthi kufanele ukuthi kwenziwe ngisho lama DNA test azadalula ukuthi ngempela uyisihlobo sikabani lo muntu kusuka lapho kulezo ndlela zama DNA test bese kuyukuthi sebesibali mhlambe le certain interrogation abazazama ukuthi bayenze umama lo ukuthi azadalule yena iqiniso ukuthi wazini njalo wenzani njalo ukuthi kwenzakalani akhulume nje zonke izigebegeme zakhe azenzayo yiyo kuphela indlela. Kodwa kokuqala kufanele ukuthi ukuthi badetermine ukuthi ngumuntu weqiniso yini njalo lokuthi uyisihlobo sikabani kudingakala ukuthi kwenziwe ama DNA test yiwo azadalula kuqala ukuthi kwazakale ukuthi lo muntu ungubani njalo uzalwa ngubani kube zoqhushekelwa phambili. Kodwa ke lolu daba luzabe ludaba oluzafundisa abantu abaningi isifundo ngoba luye ludaba oluphumela eshashalazini ngoba ziningi izinto ezicishe zifana lakhona lokhu ezenzakalayo kodwa ke zigcine zinyathelwa ziphelele nje emoyeni abanye abantu bengazange zafika mhlambe emehlweni abantu noma mhlambe zingazange zafika ngisho lasezindabeni. Kodwa ke nathi udaba selufikile engithemba ukuthi amapolisa ngoba indlela abangasebenza ngayo kuphela it's a scientific way yokuthi kufanele ukuthi kube proved kube soqhutshekela phambili ngokuthi kwazakale nokuthi njalo kubuze abanye ngisho laye lomntwana lo onguye oye waqala ukumbona kuzadingakala ukuthi kwenziwe zonke lezo zinto okuyinkluda lokuyexamina indlela i-state yake asingakhona indlela inwele zakhe bezingakhona bazama ukuthi bacabangele ukuthi ngabe kude wagcina nini uba wagcina nini uquma inwele wagcina nini uquma inzipho ngoba kulendlela okufanele ukuthi kuyeneliseke ukuthi kudetermine ukuthi umuntu uma engahlala isikhathi singaka inzipho zakhe zingabe zikhule zabe ngaka kungabe kwezakalani ningi izinto abangazicubungula abangazicuda ziphuma kuye ulwana umlisa ngendlela scientifically ezatsho ezakhuluma irecord enayo. Kodwa kakhulu inkulumo lapho bazagcila khona nguye lo mama lo ukuthi yena akaliveze iqiniso ukuthi kwahamba njani.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungulayo izombusazo webekhuluma icingweni le studio 7 ekwelepilitane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende eBritane umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazacubungula inhlelo abangaziqhuba ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. URamaphosa ukhangelelwe njalo ukuphatha udaba lwezijeziso ezafakelwa enye yenkokheli yeZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umongameli Ramaphosa unxuswe inkosi yeBritane uKing Charles yena ahlangane laye izolo phambilini kokwethula umbiko wakhe ePhalamende yalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba lobudlelwano beleBritane lamazwe eAfrika ugoqela eleZimbabwe usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukunxuswa kukamnumzana uRamaphosa kwelaseBritane sibona nje ukuthi yilokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa isimnxusile walana ngoba bekhola ukuthi iSouth Africa abanazi izimpi neSouth Africa.
Yona inkosi entsha eBritane singathini ngombuso wayo lobudlelwano lamazwe eAfrika? Njalo lokhu asekwenzele ele South Africa kungabe kulomthelela yini kwele Africa jikelele lele Zimbabwe?
Indlela ebukeka ngayo inkosi sengathi yona ikhona lapho ethanda ukuthi abantu bakukholwe ukuthi ayifuni ukuhambisana namazwe kazi namazwe aseAfrika lawo mhlawumbe anobudlelwano obungahambelani kahle nelaseBritane jikelele. Ukuthi kungaba khona umthelela ekunxusweni kwelase South Africa kwele Britane asibone ukuthi ngaba khona into etheni ngaphandle nje ngokuthi inkosi inxusa umongameli wezwe lakhe wahamba nayo bayoxoxisana mhlawumbe ngoba phela nakho esephethe naye kanti ithemba lisekuthini njengoba sibone ekushoneni kukanina wenkosi ukuthi ngempela akazange awafihle amadama wakhe kumbe indlela abuka ngayo ngendlela ilizwe laseZimbabwe eliziphethe ngalo. Kungaba yilona mhlawumbe yiyona indlela esingabuka ngayo ukuthi cha uzoveza sobala ukuthi yina ngayithandiyo yini njalo angayizwisisiyo, kodwa lokhu akusho ukuthi ukhona umahluko othena uzowenzeka, ngoba phela siyazi ukuthi laseBrithani nalo linepolitiki zalo liphinde libe nobukhosi balo kanti njalo ufuna ukuphikisana kakhulukazi nezepolitiki, kumbe laba abaholi bezepolitiki kubekwe kwezepolitiki abakhethwe ngabantu. Kungakho sithi asibone ukuthi ukhona umthelelo omkhulu esingabona usenzeka wahlukileyo ngenxa yokuthi sokukhona inkosi, ngoba siyabona ukuthi elaseBrithani njalo nje lihlala likhuluma ngezinto ezimbi ezenzakala kwelaseZimbabwe, ukuthi mhlawumbe ngabe kuyakhuzwa indlela abamalungelo oluntu aphethwe ngayo. Sibona ngathi inkosi nayo izohamba kulezo zinyathelo, nakhona kungekho okukhulu esicabanga ukuthi kuzokwenzeka kumbe kungabe kuguquke ngenxa yalokho.
Hello ke ngumnumzana Vusa Moses Banda, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye udaba olufanayo, uZulu wehlukene ngemibono phezu kwesinqumo somthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa we Supreme okukhulula omhlophe owabulala iqhawe lesizwe umnumzana Chris Hani uYancis Wallace. Umnumzana Hani wayehlulwela inkululeko yabensundu kanye lokwesulwa kwemithetho eyayibabandlulula i-apartheid. Isinqumo lesi sicunule umfelokazi kaHani ofunge phambi kwenkantolo kuthange esithi abahluleli bomthethwandaba abathethe isinqumo lesi bazazibonela ngokwabo. Kulabaningi abamsekelayo abathi idale leSupreme Court liphambanisile kakhulu, kodwa abanye bathi silungile lesi sinqumo ngoba umsolwa ubesejezile ngokuhlala ejele okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50. Umthethwandaba uphinde wethula isinqumo njalo sokuthi owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma kumele abuyele entilongweni ayeqedisa isigwebo sakhe ngoba wakhululwa ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe abalandela kwenzakalayo kwele South Africa labo badabukene ngemibono. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sikubona kwenzeka lapha isimo somthetho esesithanda ukutyeka ngendlela lena esibizwa ngokolimi lwanamhlanje ukuthi amakhothi acaptured. Ngoba phela ake siqale ngowalusi. Umthetho weparole uthi wona ukuze uphiwe iparole kufanele laba owabalimazayo owabahlukumezayo kube yibo abokuqala abakuvumayo lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa ke esikubonayo ngokhrisani ukuthi unkosikazi uDimpu selokhe ama kwelokuthi yena akahambisani nokuthi uwalusaphiwe iparole ngoba wamphuca umyeni wakhe, wamshisa abantwana bakhe bebancane. Njalo kube sokusiba khona enye into, inhlangano lezezinye efana namakomanisi avumelana ngakho naye unkosikazi kaHani ukuthi okunye futhi okukwenza uthole iparole ukuthi ulikhulume lonke iqiniso njengoba linjalo. So kunento lapha ethi yona uHalusi akalikhulumi iqiniso ngoba akabavezanga bonke abantu ayelabo besakha uZungu lokubulala uChris Hani. Wazitshela nje ukuthi uzofa eyedwa. Lapha ukade kusenzeka ukuthi ke manje kuthiwe angaphiwa iparoli yingoba bekudingeka ukuthi akabachaze bonke laba ayelabo besakha lolu Zungu itulo lokubulala uChris Hani. Kodwa uma ngabe sekuze kufika ukuthi umthetho umnikeze iparoli ngale kwesivumelwano sefamily kaHani, kuyasibonisa ukuthi umthetho usebenza ngezinye indlela ongathi akusalandeli ngokugcweleyo iconstitution yezwe.
Udaba lukaZuma lona bathini abantu ngalo?
Nalo vele luhlukanise isizwe phakathi, njengokuthi lalo vele lubahlukanise kwasekuqaleni ukubotshwa kwalo. Esikubona-ke kwenzeka ukuthi sizaphinda sibone futhi uma kungathiwa uyabuyiselwa ngempela ejele, sisazophinda sikubone cishe sakubona ngalesiya sikhathi ukuboshwa kwakhe, ngoba abantu abanye abahambisana noZuma bathukuthele kakhulu ngoba kubona lungathi sokuyikumhlukumeza lokhu umuntu omdala, ngoba nesikhathi lesi ayesinikeziwe vele bese sinciphe uma mhlawumbe besingakapheli, bese kuyikuthi vele kufanele ukuthi laphe khona abe sengumuntu okhululekileyo. Manje uma sekuthiwa kaphinda buyiselwe, lokho ngibona ukuthi kuzafaka futhi ilizwe esimeni esifana nalesiyana esake sasibona ekuqaliseni, ngoba bathukuthele kakhulu bona abangabalandeli bakababa uMsholozi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulezakhamizi zakobulawayo sezisungule umsakazo wabasakhulayo ozaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo, njalo bencedisana ukuxazulula lezo nhlupho ngokwazisana bexoxa emsakazweni lo. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede Saidi weStudio 7 exoxa lo mnumzana Philani Ncube, omunye wabaqondisi balumsakazo.
Le ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi youth community radio station yona kahle kahle ikhona kobulawayo lapha iproject le. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Ngwenya, sibe sesisiba khona laye omunye engathi mina u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station nele abatsha lingathi livele lihlosene ngokuqalisa
iproject leyi, indlela engancedisa ngayo kobulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu baningi lapha kobulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo ukhitshwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe nakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali, ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Ikho-ke lolo ngolunye usizo esizingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisiza.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mini project lisanazelela ukuthi lapha kobulawayo abantu abatsha kakhulukazi, uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba okuthi khona labo babe involved kumedia, okwenzela ukuthi labo bazibone. Siyakhanga singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-artist, sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abenza into ezehlukeneyo abangalalo lelo thuba lokuthi khona bazicela kusebe phakathi kwe-programu zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lokobulawayo bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details nje ukuthi ngithi mina i-cellphone yami inamba yakhona ngu-0775574202, eyinye futhi eyesibili layo ngu-0773586444.
Lo-ke ngumnumzana Philani Ncube, ongomunye wabaqondisi bomsakazo wesabelo othiwa yi-YFM, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale leCabinet izolo livumelane ukuthi kubandululwe umthetho weCriminal Codification Bill ozakwenza bajeziswe kalukhuni abayeyisa ilizwe leZimbabwe besebenzisa amanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Teachers for ED yiyo esiqatha amatitshala aseqede izifundo zokuba ngababalisi kodwa bengelamsebenzi. Kodwa leli phephandaba lithi amatitshala la kuzamele aqale aye esikolo sokufundwa usiko lwebandla lezanu PF eseHerbert Chitepo School of Ideology. Okumanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Studio 7 linjani kubazali bethu. Hayi, thina siyaphila hlobo zethu, siyabonga kakhulu umsebenzi ethu isenzela wona hlobo. Hayi, siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu sibili. Kuphela ukhulumayo ngesibanda ngolobutswana. Into kuphela nje ehlezi sikhuluma ngayo, sikhuthaza ngayo kulezi nsuku nje ngumumo welizwe lakithi. Abantu please, ngiyalikhuthaza, ngiyalikhuthaza kakhulu ngokhetho olukhona umnyaka ozayo. Abezingane zethu shuwa ziphuthume kuyakubhalisa ukuvota. Sivoteni sibili, sivoteni, sivoteni utshintsho, sibe lekusasa elihle. Labantu bakithi abake bekele ulalela amangezano liyekele uhlala liyenge iminyaka yonke 42 years lokhu liyengwa lilandela liyengwa, ake liphume kulokho. Bakhulume bezihlanyele bodwa abantu bezanu besiya labo abahlanyela khona, likelekele ukubalandela labo sobhuku labo bakhulumela izano. Libeke libeke lawa bebhinga osugubu bebhinga bakhulumela izandaba lama-MP ebhinga abaqondane nakwezandaba bezamphiya ingabalandeli. Yonke nje jikelela umhlaba nje ibizo lonke laseZimbabwe thina ndokulandela abantu bezalo, khangelelani intuthuko yenu, intuthuko enihamba njani. Phumanini ukuzana zihlobo zethu, phumanini sibili. Kanti bona kanjani ahlale befuna ngababulala abantu? Labo bantu liyayangisa ngendlela ohlala liphuma ukuthi lingababulala, lithi nxa selikhuma emazweni amalithi linake eZimbabwe kulokuthula liqhamba amanga
siyabingelela lingali njani khona ngapho Studio 7. Siyabingelela lonke basaze bahle. Bengicela ubana ngike ngikhulume lami, ngifake lami igama khona lapho. Mayelana ngendoda leyo labo mama abawothinana khona uSibangilizwe kabamfuni kuZaphu. Athi yena vele engubani kuZaphu? Engathi njalo kabamfuni lobani? Kati yena kamfuni, hayi khona ukuthi yena asimfuni. Utsho ubani? Njalo yena kuZaphu engubani? Engabe nguye owafuma leyo iphathini? Xa engafuni uSibangilizwe kajoyine enye iphathi kulo mfunayo, ngoba uSibangilizwe kazifakanga ukuba ekhokhele iza, wakhethwa ngabantu ukuze akhokhele. Xa ebona ukuthi yena kafuni ukuba ngaphansi kukaSibangilizwe, kangene amaphathi maningi, kangene enye iphathi. Thina ngoba asila nkinga la uSibangilizwe, asiy ukuthi na nakhona kuba ngumntu kaJoshua Nkomo, akusafanelanga ukuthi na naye akhethwe. La kufanele akhethwe, akhokhele ngekhethwe ngabantu, ngoba iphathi le kaZaphu iyafunywa uJoshua Nkomo uyise. Asicala lokho ukuthi nakhona indaba la ekhethiwe. Hayi baba, lo kazama ukuthi ahloniphe, azihloniphe, engayenzi njengo-Innocent Kalaba owalwisana lo Nkomo, elwisana leZaphu. Namhla siyadubeka ngenxa yakhe elwisa iZaphu lo Sithole. La esengena khonapho watshiyelwa leyo ndaba na kazihlela imali yakhe lo oyinikwayo labantu bakhe labo kuliqembanyana kwakhe lokho behlale phansi emzini yabo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi bethu abahle esinithandayo kakhulu, omagumede Jane Gumede Saida, awubantu wonke uBrenda, uBrenda mokudala wonke Ezra Jesus Banda, awu oDube, hayi siyalibulisa lonke, siyalibulisa, silibonga umsebenzi wenu muhle kakhulu senzela wona. Ake sizame ukuthi sikhuza abantu amadoda ezana uPF lawo ahlanganisa uBelief Gawule loJoseph Juma, lo muntu lo angabe ebhinga lo indawo okhuluma ngayo antshelwa ngayo ngiyazi yonke history nga isithi kwavalwa 7 kilometers leyo kayivalwanga abantu bazi bakhephunya umgwaqo ukucheceleni lapha sokula mankobo onkobo ukuthi iwonder fit ayisakhambi ayisakhambi even nothwa yi polytechnic levulwe ebhinga lakho kwindawo ongalazi indawo zokufundela vela kukakhi walutho kupho nguvula ibizo lakho kuphela mina ngisebenze polytechnic eBulawayo polytechnic iminyaka engu 21 eBulawayo polytechnic yabana imisebenza lapha 21 years indaba akukhulunywa ngamehlo iBulawayo polytechnic yasho eZimbabwe yayingeyo sasiyisikolo seRhodesia ngoba ungasikhangela sidala kakhulu 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 yiso esikhuluma ngaso lokho okwenziwe egwanda lo okwenziwe ebhinga lokhu sorry hayi fekile ukuthi kuphela ikukampenela ama election kuphela ukuthi kubambibizo ukuthi kuthi ebhinga sokulento nje ukukampeni campaign vele njalo siyakwazi abaningi ukuthi ngawukhomisa umfazi uyamthembisa ukuthi ngithi thina vele asigadi ibhasi silezimota kumbe 3 ezihamba uhamba mahara umfazi wethu efika lenqola kayikho inqola just inqola yikho kwawo believe gawule la ku central committee yezanu PF abamkhethanga kodwa lokho esadalala eginqebe manje intinte gawule ngicela wenze so mngani wami nakwazi ukuthi veke yaphazamisa onto lokucinene wena ngicela ubuye through studio 7 ufike ucela ukuxolisa izakhamuzi zakine tjolo ukuthi azakhamuzi ayile tjolo ngiyaxolisa kakhulu kakhulu ngamangala endlala ngiyitshelo lo ubaxolisa kwesabeki le bible into yokuxolisa kuqhakathekile xolisa wena ungasihluphi ngakho lokho emandebeleni lapha ukhuluma into esiyaziyo yonke la nqa kulokunye okuyinto okwakhiwa sewesikwa sikubonile manje wena ukhuluma kuphi kade
hayi linjani uthola njani studio 7 Chris Ganda labanye bonke nje ngokusebenza nelihlangene lesiphathele izindaba hayi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu sibe lokho nje sikhuluma ngezindaba nje lokukhuthaza abantu elizweni lakithi lokho silo khetho omnyaka ozayo so ukhetho lwethu kumele abantu bananzelele kakhulu ngiyakhuthaza kakhulu especially youth kakhulu yesisale ebethuba manje lokuthi kathesi babonte umumo umi njani elizweni lakithi labo kakhulu ngikhuthaza labo bona abezana abantwana bezana bonke abasupport izana ukuthi supporteni njengaphandle lijabulile bantwana bezano ngibone kodwa ukuthi umumo ilizwe leni limi njani ongadingeki ukuthi kumbe lechama thambo okudingeka ivoti wendelana utshintsho bantu bekhaya wendelana utshintsho sibe imayuthi utshintshe izimabhele sifile kube lotshintshe elizweni kumele lizibonele lana engade umhlala lirojwa lirojwa kwesikhathi esifitshane futhi ngesikhathi nyana selibavotele bona omnangagwa sebeyikhohlwa ngani shiyana nandento ezinjalo 42 years sihlupheka sinhluphekwe tshintshaneni youth lani badala bezano yabona sithi aliboni lizenze iziphofu lingaso ziphofu ukuthi ilizwe lini njani khandana abantu bena kula mfundo izibhedlela libe selikhangela amanga aqanywa abakhokheli bena hayi bona akelile izinuka amakhwapha abantu awu zinuka nina amakhwapha abantu bezani lonke nje lisupport izani likhuluma amanga ngayo kodwa khangelana umumo welizwe kuphela ningakhangela okuningi ukuthi kumbe lithanda umnanga kumbe lenza ukhangelana umumo kuphela ukuthi ilizwe limi njani asihlakanipheni bantu basekhaya
kubalaleli basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke kusengudube lokhulumayo eGwanda angazi ukuthi kumbe laba abantu abezana bacabanga njani babona ngaze nibahlakaniphile ngoba bayenza izinto babesebesithi kayisithi angazi kumbe basacabanga ukuthi sabantu bonke igugurawundi yabo yaqeda abantu bonke yini ngoba sisele sisekhona thina esasikhona iindaba zemorogoro siyazazi lapho into yonke nakungathiwa siyichaze siyayichaza ukuthi imorogoro kwakuhambe njani labo magadawa lapha izinto zibesizi ubona ngokwabo khona ngale emozambique siyakwazi ukuthi labo babeqedelana babeqedana ngandlela bayo kodwa sonke isikhathi babe lokhu besithi kayisithi enya kumbe kuthiwa inyathimi lapho kubotshwe khona okwenzeka lodlame olubophise ojob scan ungalanda umuntu esmfeni obososithi kayisuwe futhi abantu bekhala ngesihlobo sabo ubuzobalanda obososithi kayisikho and then ulokhu ucabanga ukuthi abantu labo kusho ukuthi vele asicabangi yini yikuseyisa lokhu kwesis intelligence yethu then ubuzokhathesi gijimisana abantu kubomatopo bagijimisa abantu kubogogwe bagijimisa kayisibo yonke indawo plus into ehluphayo ile ukuthi amapholisa layo upol nyathi lo usikhulumelisa amapholisa lo labo zihamba izihamba ngase bebuzwa ngento lapho babekwazi ukuthi kulecala uzakuzwa ukuthiwa hhayi abaresponde kuma abaphenduli inarembosha zabo bazaziphendula nini inarembosha zabo but nxa kungenzakala into ekhanya ngani ifunwa izanu hawo bagijime kakhulu uzosebekhuluma eziningi-ningi okuningi ziningi sebengasaqedi.
Isikhathi du sesidliwe ngumangoya. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.